ngiqalisa bethe siqala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi benze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswayo basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So uMantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi emtare bangu-20 bafiki bangenele court baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrate. So bathi bona hayi icala akulacala abalenzileyo sibili yinto esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikhona mpicala. Bebengaqalisa ukutshengisela besaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba kuthiwa yi-riot police ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa ngaye bopho omuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatshele ngesikhathi bebabopha, kazange babatshele ukuthi babophelani, ukuthi kuqala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestation ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade elungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.